Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Siyahlangana kweze kuseni mthwakazi omuhle ngolwesine mhla ka 15 kumpalakazi 2023 igama nguThabo Kancube. Endabeni zethu lamhlanje, amakhansila akobulawayo amatsha ayisithiyangalombili 8 anqobe ukhetho lwama-by-elections olusanda kwedlula afungiswa ukuqala umsebenzi izolo. Owake waba nginobhala jikelelo enhlanganiso yomanyano wamabandla ezokholo oweZimbabwe Council of Churches, uReverend Kenneth Mtata, usola ibandla lezombusazwe eliphikisayo elikhulu eli-CCC esithi kalicaci ngalapho eliyakhona. Kukanti i-council yakobulawayo ithethe isinqumo sokuthi isizavalela uZulu waleli dolobho amanzi okwensuku ezinhlanu ngeviki ngoba amadamu engasela manzi. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Amakhansila akobulawayo amatsha ayisithiyangalombili 8 anqobe ukhetho lwama-by-elections olusanda kwedlula afungiswe ukuqala umsebenzi izolo lapho axwayiswe khona ngumeya waleli dolobho umnumzana David Coulthard ukuthi engazaphatheka kumisebenzi yenkohlakalo kodwa asebenze ngobuqotho ukuze athuthukise impilo kaZulu. Amakhansila la agoqela awezanu PF amathathu uSandra Ndebele ongumhlabeleli, uThavengwazijka lo Joshua Mutangi, awe-CCC agoqela uFelix Madzana, Thobeka Meli Moyo, Tinevimbo Maphosa, Nkosinathi Hobe Mpofu, lo mnumzana Donaldson Mabutho owayengumsekeli kameya engakaxotshiswa ngumnumzana Sengezo Chabango, yena ozithi ungunobhala jikelele we-CCC. Sixoxe lo mnumzana Mabutho, yena othi umkhulu umsebenzi obameleleyo.
Lapha akulanto esingathi iyajabulisa because sibona a state of democracy elizweni lethu. Abafowethu abanye ama-MPs ama-councillors bakhitshwa ngendlela esibone angani iyayingaqondanga. So sibuyile safomiswa kodwa sibona ukuthi thina ukhetho luvele lwalungavelanga kumele lube khona. Nxa sikhangele uzabona ukuthi i-5 million yasebenza ku-by-election day, i-5 million engaba yanceda abantu kade sihlaselwe imikhuhlane yekholera elizweni. It's a waste of resources eyenziwe i-government ngento enjengayo naleyo. Kodwa hhayi, selidume ladlula mfowethu. Into eqade kuleyo kusebenzela uBulawayo, labanikazi beBulawayo abayiboyizakhamizi zesizwe sesigondo sikamthwakazi. So ngamafutshane yikho engakutsho nje ukuthi izakhamizi zakobulawayo in particular eMpumalanga eMpuma Kona lapho abantu abavota okuzwayo, ngithanda ukuthi ngibabonge ngokusekela la ngokusivotela kulo nalelo khetho oludlulileyo.
Ungakaxotshiswa nguThabangu kukhansili ubungumsekeli kameya okuyisikhundla esesathathwa ngubabu Edwin Ndlovu, lokho akukuphathi kubi akukuphazamisi?
Hayi, uyabona nxa uyinkokheli kumele ubezazi ukuthi nosekhansilini awulandi isikhundla. To me into ezikhundla is something else. Iyabuya ihambe. But okuqakathekileyo ukuthi uvele ulande isikhundla yini kuma-chambers or ulande ukuya ncedisa nokusebenzi lezakhamizi zakobulawayo. Yinto eqakatheke kini. To me it's not about position, it's about ukusebenzela esigodlo sikamthwakazi. So lokho hhayi singathi aduma bedlula kwaba lokwayenzakalayo, but okukhona yikuthi sekumele sibasekele amadodana la akhona kathesi bekhokhela isigodlo sikamthwakazi.
Ekufungisweni kwenu sibone umeya ubaba uColthart exwayisa ukuthi lingaze lalingeka laphatheka kumisebenzi yenkohlakalo i-corruption. Ungathi kuyini okunye akukhulumileyo uColthart okungaba kuthophele enhliziyweni yakho?
umeya indoda esingathi indoda eqotho, a very principled man and upright man, ukuthi kumele simncedise simsupporte kuvision alayo yokuthuthukisa isigodlo sikamthwakazi. Ukhuluma ngendaba ye-corruption, ukuthi anti bantu bakayithi idorobho lakoBulawayo lesokube lama-reports okuthi kuba ne-corruption. Wasikhuthaza-ke njengamakhansela ukuthi abantu bakithi silambe ukuzosebenzela abantu bakoBulawayo, atsho ukuthi sizokwenza into ze-corruption. Embonakani namazwi sifile achathe kula awethu leyo namhlanje umeya wethu kuba uDet Calder.
Umnumzana Donaldson Mabutho ngukhansela kaward 9 koBulawayo. Oake waba ngunobhala jikelele wenhlanganiso yomanyano wamazwe ezokholo oweZimbabwe Council of Churches, okwamanje esasebenzela omanyano wamazwe omhlaba weWorld Council of Churches, uReverend Kenneth Mtata wethule umbiko esola ebandla lezombusazwe eliphikisayo ele-CCC esithi sokuyisikhathi sokuthi litshengise ukuthi selikhulile. Uqhubeke esithi abantu abanenye bayalivotela belethemba lokuthi leli bandla yilo elizabahlenga ebunzimeni bombuso okhona manje. Eloba ekhasini lakhe elenkundleni yabulenjini e-X eyayisaziwa ngokuthi Twitter, umfundisi Mthatha uthe ngemva komhlangano wabo owedalela phezulu ele-Citizens National Assembly ngolwesithathu, iningi labantu belikhangelele ukuthi bazaphuma lesinqumo esiqinileyo esiqinisa abantu. I-Studio 7 ibele thuba lokuxoxa loReverend Mthatha ukuthi achasise umbiko wakhe lo.
Okulo uTwitter oba ngumsindo, ngibe ngikhuluma ngesidingo sokuqinisa intando yeningi, i-multi-party democracy. Ngikhuthaza iqembu eliphikisayo ele-CCC. Ngisithi limele liphakamise izinga lokuqoqisa nokuhambisa izinqumo eziqinileyo. Basanda ukuba nomhlangano wabakhokheli lapha, kodwa izinqumo ezaphuma kulomhlangano zingani zingamanzi kakhulu, futhi azivusi ithemba kulabo abalandelayo izinkulumo zezwe.
Libacebisa ke ukuthi bathini abebandla eliphikisayo ele-CCC, Baba Mthatha?
Nxa bezoba inselelo kuzana u-PF, njalo bazakhuthaza ithemba kubantu abalandelayo i-politics eZimbabwe, kumele baqinise amandla okuzihlela bona lokuhambisa amazwi anika ithemba kumaZimbabweans. Otherwise bazoba bazoluza irelevance yabo ku-national politics.
Kodwa phela bona bakhala ngokuthi bayahlukunyezwa ndawana yonke lapho befuna ukukhankasa, labo bayathunjwa, njalo le mithethwa ndaba vele akayihambisi kuhle izindaba zabo. Lina lithini ngalokho?
Yebo, siyazi futhi ukuthi basebenza endaweni elobunzima obuningi, kodwa lokho akuvimbeli ukuthi babe professional uma bekhuluma lama programs lama interventions abo kuloko okwenzekayo ezweni.
Lo bekungumfundisi Kenneth Mthatha esixoxelaye ecingweni eseGeneva eSwitzerland. Sibe lethuba njalo lokuxoxa lesikhulumeli sebandla le-CCC umnumzana Promise Mkhwananzi ukuze sizwe umbono wakhe.
Umbono kaReverend Mthatha umkhulu wesonto siyawuhlonipha kakhulu, kodwa ke thina sihluza njalo sikhangela imbono kaZulu wonke jikelele welizwe leZimbabwe. Sisithi thina laba basePhalamende akutsho ukuthi yikho kucina khona indima. Laba basePhalamende abenza abakwenzayo libabone namhla betshengisela kakhulu ukutshengise ilizwe ukuthi ubaba uMnangagwa kafuni democracy ePhalamende.
Lina-ke eliphandle kwedaleli ePhalamende lenzani-ke njengamalunga e-OCCC?
Thina lathi ngapha ke ezitaradeni langaphi ngaphi sizamazala laba siqoqa abantu ke sihlela abantu silwisa ke ukuze ubaba uMnangagwa azi ukuthi abantu beZimbabwe sebekhathele ngento yakhe ayenzayo le njalo sebezimisele ukuhlangana laye ezitaradeni bafesane laye bakhangelane laye bamqonde esiphongweni bamtshela ukuthi hayi baba kwanele isikhathi sihambile okwamanje sesifuna ukulungisa izwe leZimbabwe.
Umnumzana Promise Mkhwananzi isikhulumeli sebandla le-CCC ubexoxa le-Studio 7 ecingweni. Ikhansili yakoBulawayo namuhla ithethe isinqumo sokuthi isizavalela uzulu laleli dolobho amanzi okwensuku ezinhlanu ngeviki ngoba amadamu engasela manzi. UNtungameli Nkomo oweStudio 7 uxoxe lomunye wamakhansila aleli dolobho uMnumzana Donaldson Mabutho ngalolu daba.
Bakithi sesiphakathi kobunzima njengedolobho likaBulawayo. Ngingakhumbula ukuthi ngo-2020 ke sike sacela ukuthi iBulawayo ke inikeze isicoco sokuthi it's a water crisis sithi ukuze sikwanise ukuthi igovernment isincedise isinikeze izimali zokuthi-ke sincediseke ekupompeni amanzi sincediseke ekulungiseni amabhore dase-Epping Forest nase-Rochester ayiwo angakwanisa ukuthi sincedise ukuthi sinike izakhamizi zakwemabhebhe Phumula Mpopomandube Nkulumane amanzi. So ke lokhu ke thina ke sike sihlafuna lolu daba namhlanje apho sigcotshiwe sabe sesithi ke abantu bakithi wena sawuxe kodobho lakoBulawayo meya wedobho lakoBulawayo director engineering chairperson we-finance chairperson we-future water the chairperson we-engineering sicela like lihambe lindikula liyebona uminister of finance liyebona uminister of water liyebona uminister of local government sicela bedeclare ukuthi idorobho lakoBulawayo is a water crisis city ukuze igovernment yeneliseke ukuthi sinikezeke izimali zokuthi-ke sikwaniseke ukulungisisa udaba lwamanzi lapha edorobha lakoBulawayo. Lizabona ukuthi ngo-2020 babuya lo injiniya wabo besithi ngukruga ukruga-ke iripoti yakhe yayisiyane eka-injiniya wethu isiyane kodwa-ke kathesi-ke sesibathumile ukuthi uBulawayo yeke akhontine nangendlela le eyiyo yona kathesi ku-120 water shedding akeliyekhulumisakani lamathi mase kwehlule sizabathuma beyebonayena upresident uMnangagwa ukuze udaba lolu lulungu ngoba sike sakhuluma ukuthi hhayi ukuncitsha uBulawayo imali yokulungisisa udaba lwamanzi it is like declaring a second gugrawundi edorobheni lakoBulawayo.
Izakhamizi kansila ezingaba lokuthukuthela ngokuvalwa kwamanzi okwesikhathi esingaka, ungathanda ukuzichasisela isimo emadamu ukuthi simi njani kahle kahle, iwaphi amadamu asechile njalo iwaphi asebenzayo?
Ngathi mbuthi sokurongo akusamakuhle edorobheni lethu lakoBulawayo ngoba in short kathesi ngamafutshane nje ngizathanda ukuthi-ke ninikezeke isigodo sikamthwakazi-ke isitatus yamadami ethu singakhangela insiza meyise i-percentage yayo kathesi-ke iku-58.46%. Sikhangele ukuthi depreciation month yayo kungaba umhla ka-26 February siyidikomishine. Singakhangela inyakulu ku-34.158 ingadikomishina ngo-January 2026. Sikhangele ilowa ncema iku-21.93 engadikomishina ngo-March 2024. Sikhangele kumzingwane esithe samdikomishina ngo-November 2023. Sikhangele i-apha ncema ekade ku-21.97% izata ukuthi idikomishineke ngo-June 2024. Ikhangele imthabezi iku-72.95% engadikomishina-ke ngo-year 2027. Why sisenza-ke kuqube kanje? So ukhangele ukuthi amanye ama-dam the can pushers ukuyafika-ke kubo-2026-2027. Ndingakhangela-ke kulethu esithi ngi-water rule rule 21 ethi kumele nibe lenani lamanzi lokuthi nxa izulu lingakela ukuna in the next 2 years likwanise ukuba libe linika idorobha amanzi even kanye eviki even kanye in 2 weeks until 2027. Yiko-ke size sejele enjengale kodwa-ke isimo sibi eziphaleni zezamanzi sithi-ke Bulawayo njeba kathe siyakhuluma izulu liyana sithi imthandazethu namhlanje izwakele nakanyeka njalo futhi ukuthi uNkulunkulu uze abe sikhumbula izulu libe khona izakhamizi zakoBulawayo zithela amanzi kodwa-ke ithe sizabe zisaplaba izakhamizi endaweni isikhathi esingafika amanzi lamabhawuzo landle ukuthi ngake abanye ama-partners ukuthi-ke bafake phansi ukuthi bafake-ke izikoti ukuthi zakhamize zinetheke nokuthi-ke la besiyawathuma ukahle ngale government bengabuya-ke bedabaphetheke ukuthi sincetisane edabeni lwamanzi.
Lo ngumnumzana Donaldson Mabutho ongukhansila wakwaBulawayo. Limuzwe exoxa noNtungameli Nkomo oweStudio 7 ecingweni ekoBulawayo. Abebutho le-Israel babikwa beqhubeke izolo behlasela kakubi esigabeni seGaza Strip ngaphambilini kokwethekelela kwesiphathamandla sesigodlo sikamongameli weMelika ese-White House olujonge ukuyacanda inkulumo zokuthi impi phakathi kwele-Israel leqembu labebutho le-Hamas lakwele-Palestine ingamiswa njani. UPraxedis Jeremiah oweStudio 7 usethelela lolu daba.
Lokhu kwenziwa phansi kwemizamo yokuvikela lokuphathisa abantu makhaza basisiPalestina abangahlomanga abayibo asebethinteke kakhulu ngalimpi, ikakhulu abesifazane asebekhulile kanye labantwana. Isikhulumeli sohlangothi lwezomvikela e-White House kwelemelika uJohn Kirby utshele intatheli zindaba ukubana umcebisi omkhulu o-White House umnumzana Jake Sullivan uzalubhekisa namhlanje kwele Israel ukuyaqhuba lezi nkulumo zokudinga indlela zokumisa limpi. USullivan ukhangelele ukugcizelela inkuthazo eyenziwa yimelika yokuthi ele Israel livumele ukungena koncedo lokudla, imithi yokwelapha abalimeleyo lezembatho eGaza kusetshenziswa isigaba eseKerem Shalom. Lokhu kubikwa kunganceda kakhulu ukuthi lolu ncedo lungene luluningi lungezelela kulalolo olungena emangweni oweRafa. Ele Israel liqalise ukukhangelisisa izimota ezithwele uncedo eKerem Shalom izolo, kodwa zingavunyelwa ukuchaphela eGaza ziqondiswa ukuthi ziyengena ngasemngceleni weleRafa. Kuhambo lwakhe lolu uSullivan uqalele kwele Saudi Arabia lapho abiwa enze inkulumo lomkhokheli walelo lizwe uPrince Mohammed bin Salman futhilana ukukhona phakathi kwabantu bakwele Israel labesiPalestina.
Samukelwa ngemibono etshiyeneyo isinqumo senkokheli yebandla eliphikisayo le-Citizens Coalition for Change esokuthi lizabuyela liyekuzwa kuZulu ukuthi lihlale ephalamende kumbe liphume. Abanye bathi ibandla leli alilaso isibindi sokuthatha isinqumo, kodwa abanye besithi kulungile lokhu njalo kuveza ukuthi lilandela intando kaZulu. Ukuhlaziya lolu daba e-Studio 7 ixoxa lelunga le-TCCC elise-South Africa umnumzana Trust Ndlovu kanye lelunga le-Central Committee e-ZANU-PF umnumzana Joseph Chuma. Umnumzana Ndlovu usungula lingxoxo.
Thina njengabantu abakhokhela nentando yabantu abaningi ekuthiwa yidemokhrasi ngesilungu sibone ukuthi singaqinisi phambili sithathe sibe nomhlahlandlela ophuma kithi iy'nkokheli, kodwa-ke siqale siye ebantwini sizwe-ke izipho zabantu, imibono yabantu ukuthi bona babona ngayiphi indlela babona ukuthi kungaba njani. Umkhazi ngabantu abasimele ephalamende.
Baba Chuma, uyamuzwa lapho Ndlovu ukuthi uthini, wena ukubona njani lokhu Chuma?
Umalumame uyazisholola nje la okukhona ngale kibo akusocala lelo. Kodwa into emangalisayo ukuthi kona namhlanje bengabe lokhu bekhuma ngokuthi kona imthethandaba yethu ibotshiwe kumbe lokhu abakuthi i-captured ngesingisi kuthoni, ngoba bahlala bekhona imthethandaba yangkhona and sesabona ezinye impumela zangkhona ziphuma zibafeva. So nxa kunjalo amakhodi ethu abe-captured njani nxa izaphuma liphumele ezibafevayo ngoba phela into ecaptured ukuthi ngabe isebenza against the West onke but siyakwazi ukubana bona balama judgments amane abalawo asabuya esekela bona not state i-democracy le bakhuma ngayo angazi bana i-democracy uhlobo bani ngoba i-democracy mina ngiyazi iyinto evikela ilungelo labantu jikelele kodwa sibonile into enale kade sesifikise endaweni yale ekubizana eparlamenti lasekansilini lokho kuthiwa ngama-recall kusenziwa ngomunye wabo ubaba uChabangu ukuhela khona phana kutheni khona bakhonona bathi akula democracy.
Baba Ndlovu uyamuzwa lapho uchuma ukuthi thini ungamphendula?
Uyabona uma sesikhuluma iqiniso kahle kahle uyakuchuma uyazazi ukuthi uma sikhuluma ngedemocracy asikhulumi ngedemocracy ngokuhlukana kombono eqembini elithize ngoba nakuwo khona laphaya kuzano bahlala bangaboni ngasolinye njalo kodwa ke akwenzi ukuthi babulalane lokho akwenzi ukuthi baze bavalelane emajele nathi ngapha sinokungaboni ngasolinye kwezinye izinto kodwa kusiyenza ukuthi size sithi siyabulalana noma mhlawumbe siyeqa umthetho siyalungisana. I-democracy esikhuluma ngayo sikhuluma nge-democracy egoqela wonke umuntu egoqela uzulu wonke ukuthi nje njengoba nani nithi niwinile nje nibusa kanje pho kutheni selibulala abantu ngoba nifuna isikhundla uma sesibekisa nje ngale ndaba yenzeke lapha emavuko.
Baba Chumu ngafuna ukuthi umphendule.
So akula bandla elingafuna ukubulala abantu ngoba izihlobo zisabalele endaweni zonke yinto eyenzakalayo kodwa yinto engabelanga sinjani sivumele sonke kumele sikhulume ngelizwi linye condema i-violence condema ama-kidnappings sikondeme into zonke ziyana ngoba zijabe zivela emakhanda abantu zingaveli emabandleni ethu.
Baba Ndlovu akuyigqibe ngamafithane laphana.
Ngifisele nje ukuthi iZimbabwe ngakuye mhlawumbe abantu bayavumela kwaye noba umnangagwa uye uyavuma ukuthi ukhetho aluhambanga kahle njalo ke siyabona sonke ukuthi vele akuzanga kube kuhle njalo naye akavume lento yenkulumo ngama observers.
Baba Chuma ungayigciba ke ngamafitshane lapha.
Ngiyabonga kakhulu umalume uhlanganisa izinto ukhetho lolu lohamba kuhle kakhulu yikho ubona ongamele xa umlandaba esiba recognize lokana utabona akuhambanga kuhle akuhambanga kuhle yinkulumo zabantu khona ababezele bethia bene result yabo esekhanda labo othi bakucabanga ukuthi kuzahamba uyalile osubanaa uhambanga kuhle le jaka elincinxa lisiyakhombisa inkazana angavele apiyalesa embono ngoba kodwa yena ebevuye efuna uzokhombisa ungakhombisa bengakwala buyela amanye amaqinga ongabuya ngawo umntu lo mhlawumbe ungagcina sunjani usumwinile ungamthethisi phela ngoba ungamthethisa uzaphela ubanjani kusaza futhi ufuna uzokhombisa.
Lo ube ngumnumzana Joseph Chuma owe-Central Committee ye-ZANU-PF endawonye lo mnumzana Trust Ndlovu olilunga le-CCC e-South Africa bexoxa le-Studio 7. Lilalele kumsakazo we-Voice of America, i-Studio 7, esililethela indaba sise-Washington, D.C.
Ngesikhathi senguquko, kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni. Esikuzwayo kungayisikho esikubonayo. Sidinga iqiniso. Sitshelwa izindaba ezingaphelelanga, silahlekelwe liqiniso. Ngesikhathi sohlupho, amaphupho ethu, ithemba, lezifiso zekusasa enhle, kwenzakala uma abezindaba bekhululekile. Umsakazo we-Voice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu. sixhumanisa abantu ngokubethulela iqiniso. Kumsakazo we-Voice of America silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo.
Umbiko olandelayo uveza imibono kahulumende welemelika.
Kuluma esedale ele parlamente la kwele Melika ele Congress, umsekeli kaMphathi Ntambo obona ngokudlelana kweMelika lamanye amazwe omhlaba uNkosikazi Molefe uthe ilizwe lakhe elidinga ubudlelwane obuhle lamazwe awezwekazi leAfrika obenelisa ukuphathisa amacele omabili. Ukuhluthunwa kwamandla ombuso kusanda kwenzakala emhlubulweni waseSahel kubikwa kulakho ukudala izinhlupho ezikhangelane lalomhlubulo ikakhulu okungaqhakathekiswa kwembuso yentando kaZulu, imisebenzi yamalicatsha adlulisa amalawulo kumbe ama-terrorist kanye lokuswelakala kwamathuba eneleyo kwabatsha awokuzithuthukisa kwezemnotho kanye lakwezemfundo. UNkosikazi Fee uchaze ukubana sebeguqula indlela abasebenza ngayo kulezi ndawo ukuze bathuthukise ukukhethwa kwabohulumende bentando kaZulu. Njengomzekeliso, kulandela ukuhluthunwa kwamandla libutho ngontulikazi eNiger, samisa usizo lwezomvikela olwalulesi sindo sigidi ezedlula ezilikhulu $140 million. Lezinye inhlelo zokusebenzelana ndawonye ezilesi sindo zezigidi ezedlula amakhulu amathathu $300 million. Ukuze sithuthukise inhlanganiso yamanyana wamazwe awezwekazi leAfrika, ECOWAS, ebonisana lathi kudaba lokuhluthuna kwamandla, sisekela inkulumo eziqhutshwa inhlanganiso labebutho leNiger ngenhloso yokuthi kube lohulumende wentando kaZulu kanye lokukhululwa kwaye ngumongameli uMnumzana Bozum. Kutsho uNkosikazi Fee, iMelika iqhubekela phambili isekela abantu beNiger ngokubona ukuthi inhlelo zokubaphathisa kwezempilakahle, kwezenhlalakahle lokutholakala kokudla ziqhubekela phambili. UNkosikazi Fee welekelele ngokuthi amathuba okukhethwa kukahulumende wentando kaZulu eMali lawo aya echabalala njengoba uhulumende osekelwa libutho leWagner ephuza ukuqhuba ukhetho ezomvikela lokubulawa kwabantu kanye lokusetshenziswa mahlayana kwamatshe aligugu lokunye kulelo lizwe kuveza obala udubo olulethwa libutho. IBurkina Faso layo ikhangelane ledubo lokuvikele lezomvikela kanye lokwephula kwamalungelo oluntu. Ilwisane lamalo icatsha ngendlela evikela impilo kaZulu. Siyazi ukuthi ukusebenzisa impi njengokwenziwa eMali kulakho ukungasebenzi. Ngisizwe udaba lokungahlaliseki kwezombusazo eBurkina Faso, sikhuthaza ukuthi kube lohulumende wokuzikhethela kulandelwa izikhathi ezizakwaziswa uZulu. Siziphethe ngebezihamba phambili, amakhansila kobulawa yamatsha ayisitshiyangalombili anqobe kukhetho lwama-by-elections olusanda kwedlula afungiswe ukuqala umsebenzi izolo. Owake waba ngunobhala jikelelwe inhlanganiso yomanyano wamabandla ezokholo oweZimbabwe Council of Churches, laye usole ibandla lezombusazwe le-Triple C
Silu kivagela pa uhlelo lethu namhlanje olivalelisayo ngutabo kancube.